Kuhle wakamwe ngaba ngoza pande komtito ndaba kamanti ngemva ukugwetjwa kwaRuziwise okubhaxwa kulwe abantu abaningi ngamapolisa okugqubela intatheli izindaba uSam Dakawira umanti unkosikazi Judith Daruvinga ugwebe uRuziwise uhlala ejele okunyanga ezingamashumi amabili kodwa wasebeka eceleni inyanga ezilithumi inyanga ezilithumi lezi zibekwe eceleni okweminyaka emihlanu elandelayo ukuze uRuziwise engadala icala lifanayo isikhulumeli se-MDC Alliance unkosikazi Fatsa Imayere uthi njengebandla badane kakhulu ngokwenzakeleyo
and we are going to ensure that we pursue all the remedies and multiple strategies
let's move on
akukho kusisekelo sombuso lokhu okwenzakeleyo sizabona ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba akhululwe
uMayere uqhubeke esithi baza kukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court bephikisa lesi sigwebo
We want to ensure that he gets bail pending appeal so that he spends less time incarcerated. We all know that the conviction is extremely controversial, given the reasons for a custodial sentence. In a matter that deals with the
Sizakusa udaba lolu kuyonale iviki sizabona ukuba athole ibail sidlulisela udaba lwakhe phambili sonke siyakwazi ukuba ugwetjwa kwakhe kube yisimanga
abalweli amalungelo oluntu bathi ukubotshwa kukaRuziwise indlela yokwethusela labo abaphambana lombono kahulumende okugcizelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono
thina njengabalwela amalungelo abantu ama-human rights defenders eZimbabwe sihlukumezekile njalo sizondile ngokugwetshwa kukamakhomperi Raruzibishe inyanga ezingafika 14 esentolongweni ngenxa yokutshengisela akwenzayo lokhu esikubona thina kuyinto esemthotheni ngoba i-constitution yethu iyavumela ukuthi abantu betshengisele nxa bengathabanga ngalokho okuyabe kusenzwa ngohulumende so kugwetshwa kwamakomporero hatshi kwenza ukuthi sibe lokuzonda kakhulu njalo lokuhlukumezeka ngoba kutshengisela ukuthi upresident Mnangagwa akafuni abantu abaphikisana lalokho ayabe kuyenza yena njengomkhokheli welizwe
uRuziwise utholakale lecala ngeviki edluleyo lokutshotshozela uZulu ukuba aphatheke kudlakela etshengisela nelokulwisana namapholisa eHarare ngokuwajikijela ngamatshe kusehlakalo esenzakele ngoNhlolanja nyakenye umtshutshisi umnumzana Moses Mapanga uchaze uRuziwise njengomuntu ongenambeko loba inhlonipho njalo olakho ukubhidliza impahla lokulimaza uZulu ngezenzo zakhe amagqwetha kaRuziwise ekhokhelwa ngumnumzana Khosa Mncube azame ukuphikisa lesi sigwebo esithi zima kakhulu kasihambelani lecala lakhe elikhanya lilincane ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.